soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mhlakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlaka 18 kuLwezi 2019 ngoChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, umphathi mthambo wezobudlelwane lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uyelatshwa esibhedlela seSouth Africa. Lanxa ibhanga le-Reserve Bank lisithi amabhanga atholile imali entsha ngomvulo, abanye bathi abayifinyelelanga limali izolo kodwa baphiwe ingcosana yama-bond note njengensukwini.
Kuzofanele ngithole i-allocation yami eviki yonke i-$150 but ngigcine ngithola $40 kuphela.
UZulu usesole uhulumende ngokuqhubeka exotsha odokotela sebelenyanga ezimbili bekhalale umsebenzi phezu kweholo esithi lokhu yikubulala ugatsha lwezempilakahle.
So ngazikhangeleka abodokotela lokhu, awungeke ube lomntwana wena ongazifona ekugidisa eyakho ingoma emzini wakho. Ngakho ukuthi usekhulile uyamnika isinda ukuthi kahambe uyamthayela ihlahla laphana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umphathi mthambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uyelatshwa esibhedlela seSouth Africa. UMoyo uyadinga ukwelatshwa kwele South Africa ngemva kwensuku ezimbalwa uhulumende eqotshe odokotela abakade betshengisela. Isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Charamba eloba ebulenjini beTwitter uthe uMoyo ubevele emele ayehlinzwa kodwa akavezanga ukuthi ubulawa yini. Lanxa ibhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe lisithi amabhanga athole imali entsha ngomvulo, abanye abasebenzisa la amabhanga bathi abayifinyelelanga limali izolo njalo baphiwe ingcosana yama-bond notes njengansukwini. Ibhanga le-RBZ lethule imali yesilinganiso se-$2, $5 le-$2 yamatshe ezasetshenziswa ndawonye leyama-bond notes evele ikhona njengenjongo yokuqeda ukusilela kwemali elizweni. Usomabhizimusi umnumzana Bednico Bebe njalo ongumkhokheli wenhlanganiso yabaqatshi abakumsebenzi wezimota eMotor Industry Employers Association of Zimbabwe uthi ungomunye ongayitholanga imali njalo uchasisa umbono wakhe ngalolu daba kungxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Andineke banking afika ke ebanki bantshela abantu kwakuqala imali enjena le abakazinayo abakayiboni. Okwesibili abakakhweza ama-limits akhona ngoba imali leyo abakayiboni. Kuzofanele ngithole i-allocation yami eviki yonke i-$150 but ngigcine ngithola $40 kuphela.
Ubone ngani ukufika kwayo kuzadala umahluko yini?
Kukhanya ngani sokuzaba nzima ukuthi kudala umehluko ngoba kwehlulekile ukuwudala umehluko ngesimemezelo esiyenziwe ngu-president-ke eseralini khona le eMashingo. Nako ukuthi leyo mali kuthiwa ikhona kodwa kayikafika abantwini kuthi ukuthi ivele yona kasiyo mali eyenelayo kumbe mhlawumbe vele kunzima khona ukuthi yenziwe ibe yimali eyenela abantu. Yikho lanamhlanje lokhu ingakabi khona emabhanga kodwa yona sikhulumile ukuthi ikhona. Ungakhohlwa ukuthi khona ku-monetary policy kwakuvele kuthiwe khona-ke izaba khona ngeviki endlulileyo, asiyibona ngeviki endlulileyo. Sekwathenziswa-ke ngu-president ukuthi iyaba khona ngomvulo nalo asiyibonanga futhi. So khonakhana kodwa kutshengisa ukuthi khona kula mabhanga, nakula mabhanga njalo angiboni imali leyo isiba khona iqeda udubo. Njalo udubo kaliqedwa yimali. Udubo lwabantu kufanele liqedeke ukuthi kudale imisebenzi, kuvule ama-factory, kwenzela ukuthi abantu basebenze, kwenzela ukuthi leyo mali efunakalayo ibe iyinto ebhadala umsebenzi ngezinye indlela ngesilungu kuthiwa yi-production, ibe yimali evela ku-production. Leyo mali isiphonga ukuthi thina sifuna ukuthi kube le mali imisebenzi ingekho, ama-sector engasebenzi. Mbona ngani kuphupha nje kuphela. Ungakhangela lezenziwa emgodini, sibala emaphephandaba ukuthi kulabantu abangu-105 ababuneleleyo begamulana ngamabhemba begamulelana igolide khonokho kodwa kutshengisa ukuthi khona kuvele yingabangqoza kakulanto ephumayo.
Ubona abantu beyibuyisela yaphelela yini ebhangi kuyayigcina nxa isike yafika ezandleni zabo kumbe bazayichwathika yini
nge ngikhulume into eqhakatheke kakhulu aba akhulumenda ayivanikelayo eZimbabwe kathesi izinto esizisebenzisayo ngithi mina izinto ezisetshenziswa abantu ezinjengesepa ezinjengamafutha ezinjenge ngaphandle kwempuphu kuphela nayo futhi sizashota sizavela kwamanye amazwe zonke zivelela kumbe eBotswana kumbe eSouth Africa so ngenxa yokuthi zivelela eBotswana kumbe eSouth Africa eBotswana kumbe eSouth Africa kabasebenzisa amabhondi basebenzisa either irand kumbe ipula kumbe iDollar bayayithatha so ngezinye indlela ke abantu bonke ngenxa yokuthi babe befuna ukuphila bazayithatha nalana imali emabhanga bahambe bayedinga imali eyangaphandle kwamazwe emkambe emnyama ukwenzela ukuthi bakwanise ukuthi barane impilo zabo ngoba even kubusiness sikhuluma iqiniso into zonke ama-input e-business khonapha eZimbabwe kuma-business amalutshwana asasebenza ama-input wonke athengwa emazweni angaphandle so nxa umuntu ethola inzuzo yakhe kubhizinisi uzagijima emkambe emnyama ngoba amabhanga akawalayo imali yangaphandle so khona kuphana kodwa kuza kwenza ukuthi imali yona leyo ingabi khona
lo-ke ngumnumzana Abednego Bebe usomabhizimusi njalo engumkhokheli wenhlanganiso yabaqatshi abangumsebenzi wezimota eMoto Industry Employers Association of Zimbabwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. UZulu usesole uhulumende ngokuqhubeka ixotsha odokotela asebele nyanga ezimbili bekhalale umsebenzi phezu kweholo esithi lokhu ikubulala ugatsha lwezempilakahle. Uhulumende wazise izolo ukuthi kuliviki uxotsha odokotela abangamachumi ayisikhombisa lanhlanu i-75. Okutsho ukuthi inani labadokotela asebexotshiwe besetheswa umlando wokukhalala umsebenzi ngaphandle komthetho selifike kumakhulu phose amathathu i-286. Umphathindambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa uthi ukuthoniswa kwabanye odokotela ngecala elifanayo kusaqhubeka. Le into esolwa ngabaningi abathi uhulumende kumele engezelele odokotela iholo hathi kubaxotsha emsebenzini. Unkosikazi Mutswangwa uthi lanxa beqhubeka ngokuxotsha odokotela laba uhulumende uzimisele ukukhulumisana labo njalo uthi bazahlangana kusasa. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga leMDC umnumzana Edwin Dlovu endawonye lomsekeli kamphathintambo obona ukuhanjiswa kwembiko ngemitshina yakulezi nsuku umnumzana Dingumuzi Phuthi ongummeli njalo webulilima West edalele parliamente ekubandla lezanu PF. Uphuthi nguye osungula lingxoxo.
Kanti vele lizaba lilizwe bani elizaba labantu kumbe izisebenzi ezizahlala zisethusela sikwazi phela thina ukuthi ukwethusela lokhu kakuveli kubo bona labo abantu abakuthiwa izisebenzi abantu bona laba nxa kungena okunye okuvela ngaphandle ngabantu abafisa ukuhlala phansi bazwisisane lohulumende kodwa siyasazi isandla siloboya esivela phandle so ngasikhangele abodokotela lokhu awungeke ube lomntwana wena ozathona ekugidisa eyakho ingoma emzini wakho ngakho ukuthi usekhulile uyamnika indawo ukuthi kahambe uyamthayela ihlahla laphana so odokotela abangafuni ukuhlonipha isifungo amboni ukuthi bebengakuthona behlonitshelwana ngoba umuntu ozondileyo sengayenza olunye ulutho olungafanelanga ngenxa yokuthi uzondile kabadedelwe banikwe isikhathi sokuba laphana beso futhi labo-ke abazimiseleyo ukuhlonipha izifungo basebenze ukwelapha abantu.
Uyamuzu baba uPhuthi Ndlovu uthi kule sandla semfene kudaba lwabo dokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi lolo.
Kuyadanisa ukuthi ubaba nxa abantwana besiya kuyo bathi mzali silambile sifuna lokhu lalokhu umzali ade hayi lina litshelelwe eceleni ngumakhelwane sendixotsha ngisalifuna emzini wami kuyabe kungubaba onjani nalowo. Okwesibili uPhuthi ukhuluma-ke ngokufunga lapha umuntu wafunga okokuqala ukuthi uzaphatha ilizwe leZimbabwe kuhle umnankakho njengomongameli welizwe abalandela ukufunga yibo Phuthi ukuthi bazasupervise i-executive njengama-members of parliament babona ukuthi umthetho uyalandelwa abonta abantwana bezimbabwe baphila kuhle singakakhulumi ngama-doctors ukuthi bafunga yikho-ke oyehlulekileyo ngubaba nguyolahla isifungo sakhe anga hambi aye kuchizele abantwaneni abese baqotha ngoba abantwana bakhala ngokuhla baba silambile xa ulambile ungumntwana uye emzalini wakho akumelanga abe icela kwamakhelwane njalo nxa kubonakala isandla esiloboya lesi kangikwazi ukuthi sivela ngaphi ngoba nami nginje khonapha ngilambile kangikwazi ukuthi nami ngumuntu wangaphandle yini ngiyakhomplaina ukuthi ngilambile semele ngiyetshengisela sengibothwa kuthe kulesandla sangaphandle yasilekeleni umkhuba wokuthi sisole abanye abantu kuphela thina singazinuki amakhwapha
Baba Phuthi isikhangele ngesikhathi ubaba uMnangagwa exotsha ngumgabe kuhulumende esikhundleni sokuba nguVice President uMgabe wamxotsha esithi uyehluleka umsebenzi bakhona abakhulumayo lamhlanje abathi hayi kukhanya uMgabe wayelungile na kuphela umnotho ukhanya uyamehlula ubaba uMnangagwa ungathini ngalokho
uMgabe kazange axothele uMnangagwa ukuthi wehluleka umsebenzi uMgabe wayesegondolezelwe kwasekubonakala uMnangagwa wayengumuntu ongafakeki emdulini wawusithi loba umthethisa ekwazi ukuthi ubafuna ukuthi azaphendule wangaphenduli babe besiba-frustrated bazonda badinga iqhinga lokuthi sengaxoshwa
Ndlovini uthini wena ngalabo abadayi mhlawumbe uMgabe wayelungile ngokumxotsha uMnangagwa esithi uyehluleka umsebenzi
uMgabe wayelunge kakhulu ngokumxotsha uMnangagwa akukhulumayo yikho kuliqiniso esikubona kusenzakala ukuthi umanye fulethivu iqiniso indlela asebenza ngayo ukuthi yena kakwazi akwenzayo kakwanisa ukuhambisa intuthuko phambili yikho kwenzakalayo yikho esikubona kusenzakala kathi uMgabe wayeqinise kakhulu
lo ke ngumnumzana Edwin Dlovu ongwebandla leMDC ubexoxa endawonye lomeli webulili maWest edalela eParliamente umnumzana Dingumuzi Phuthi webandla lezanu PF uPhuthi usanda kethwa njalo ukuba ngumsekeli kaMphathi Ntambo obona uhanjiswa kwembiko ngemichina yakulezinsuku Asenelisanga ukukhuluma lenhlanganiso yabodokotela ngalolu daba. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende uzahlangana labodokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi kusasa bexoxisana ngokwengezelelwa iholo lokuthuthukisa umsebenzi wabo ngokuthenga imitshina lokunye abakufunayo. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lithi ugatsha lwezendle olwe-National Parks and Wildlife Management Authority luthi sokufe indlovu ezedlula amakhulu amabili. Lolu gatsha luthi sokunemizamo yokususa inyamazana zendle endaweni ezihlaselwe yikusilela kwamanzi lamadlelo. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu thina lina abalaleli bethu kulingendaba elizithumela ngapha ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Siyamangala ukukhuluma kwabanye abantu kwamabhanga elizweni. China eGweru Midlands FFBC Bank ngibe khona ekuseni ezifrom 5 kwafisika sokuvula ebhenki ngangena sathola ama-50 bond only e-old money futhi kungela entsha okuyinto ebuhlungu kakhulu kuyamangaza ezwane yokukwanya amabhenki beyokuthola zakhona ziyahlupha zivery bata ziyaqinisa vele ziyabhowa zonke i-FBC Bank branch is the worst branch abakwanisa ukuphatha abantu they are so rough manager wakhona ngakwazi ukuphatha abantu even phandle nxale kuqhiwe yangikhona kule favoritism ethize kulobusotsi obenzakala abungaziwo la ngqondo akula order at all le mali asitolaya ngendlela efaneliswe ama-dollars akudala kwabe kuthiwa kuzapha ama-300 is totally useless out of ngokuthola imali zezisiholela emsebenzini ezisiphiwe ngama-qi ethu siphiwe ngama-envelope sobe sibalelwe fiafia sihambe ebhenki siya sibhenkela ofunayo wazinela imali yakhe, awunti $50 iphathwe imali yami, that's useless. That
siyajabula uma sizothiwa imvulini ethile ancane ekhaya usenza sibe nethemba lokubana uzoba ngcono. Uma kunganetha amanzi abantu bakuthola amanzi okuphuza, esifuyo nazo zinceda kale utshani buhlume ngoba yibe sekunzima.
Vele lizwe bani elizovuswa ngabantu bezanupief manje sibe sithi kule budget ekathi ibudget yomnyaka ozayo, ibudget yani kamnangapha? Kambe umnyangako uzathi khohlale kanje ekukhuluma igama elithi ibudget, loli igama elithi ibudget uyalazi ngoba manje babhizi bakhandana amakhwasha la angasebenziyo, banikeza abantu amakhwasha bona bathatha imali esebenzayo, benikeza abantu amaphepha. Mhlenze litshela ngithi lo muntu corrupt lo, umnyangako vele ngendlela acorrupt ngakhona nguye umuntu ukuthi ube ngawo uyejele lo kuthi akule ama-commission, ama-commission adila ye-corruption. Kati ama-commission akona abopha banjani? Ethi umnangako umuntu corrupt kanje, umuntu siqeda abantu elizweni, abopha obani? Labo labogumba ukuthi ababothiwe, ubabothiwe uzoqina ngegama ukuthi babothiwe kuphela. Angeke uze ukuthi uyabhantisa khona vele wakwabona isele elibophe elinye isela. Isela liyabophe elinye isela lisithini? Liqala kuphi? Ngamanga nje ezanu-PF le, izanu-PF umuntu omaziyo obhantisayo vele ngubani? Umuntu omaziyo osejele wezanu-PF ukuthi awayenza into embi ngubani? Ngoba amasosha abulala abantu usuku zonke, amaphoyisa abulala abantu usuku zonke, umnanga kuthumba abantu usuku zonke, why bonga laba abantu bonke laba bengabothi? Kodwa uzothi hey kule commission ephenya corruption, iphenya corruption iphenya bani? Ichi umnangapha iphenya bani? Sikhathele thina abantu bezanu-PF la.
Uvuka njani umsakazi ekuseni? Ngisacela nje ukuchaza enyindi la ngibona kwami. Okwenza ukuthi sihluphe kangaka kuleli lizwe msakazi ukuthi sihlukene kakhulu. Siyayisola izanu kodwa ngicabanga ukuthi thina siyizanu ngokwethu ngezenzo. Ngoba khangela lapha msakazi, ukubeni ngabe sibumbene senze into eyodwa nanxa sikhipha leyo zanu sibambene. Kodwa uzathola ukuthi kusukela emasontweni nakuma opposition party singaxabana noma nje singezwani ngento encane, omunye usephuma siyavula ibangixotshile party yakhe eceleni, omunye siyavula ibandla lakhe ibadla imali Church of God. Khonokuyana msakazi kubonisa ukuthi sihlukene, sikabekwazi ukwamukela ukuthi nxa singabonisani noma singaboni ngasolinye sifumile ukuxatshwayo. So izanu akumelanga sisole kakhulu. Thina ngokwethu senza imisebenzi yezanu singaboni ukuthi siyisenza yona. Akuqale sibambane thina kuqala msakazi, singabambana sizokwazi ukukhipha izanu. Asingayisolini izanu ngoba thina vele senza umsebenzi yezanu ungabambani kwethu. Siyabonga.
Linjani msakazi? Niyabona kwesinye isikhathi kuyadingakala ukuthi sifunge ukukhuluma nje iqiniso nje ngendlela eliyo yona iqiniso. Uyazi iqiniso elikhona ukuthi abantu bayithi ngempela. Sometimes singathola ngathi abantu basibandlulula kodwa ezinye izinto vele zinjalo. Kula bantu abavele bangageziyo vele khonapho. Kanye nasekhaya siyabezwa unalo omuntu okhulunywa e-South Africa. Siyakwazi zonke vele ukuthi abantu bakithi bavele bazwakana ngolunuka lasekhaya bavele bakhona bona abantu abantu siyabezwa. And nxa vele sizikhuluma iqiniso ingaba nje into ecilula abanye abantu, kodwa iqiniso ukuthi andivelelwe iqiniso livele liyababa nje kunomhlobo othile nje esiwaziyo sonke. And umhlobo wangikhona vele lanxa ungazobe ufunde kanjani ispecial amazinyo vele kuze kokuthi bacuphe amazinyo ungani vele kungumuthi kubona abantu abantu. Siyabazi nje sonke ukuthi ibaphi bona abantu abantu. So njalo enye into enza ukuthi abantu laba banuke, abangeke bayekele ukunuka ngoba bahamba sikuluma ngomuntu, umuntu ethwele izikhwama ethengisa elangeni lichisa loba kunjani. Wabona ubani khonokhwana nje ngenye into eyenza abantu bakhona basuke benuke, kodwa ngaphandle kwalokho bevele labo abantu bakhona amanzi hayi angikwazi ungani bazila amanzi leyo futhi ungani ungaba ungani kuba into emithi nje kubona abana abantu. Yabazi nje afuna ukukhuluma nje ngoba kuyaba ngani ngiyapinpointa kodwa abantu bakithi liqiniso. Mina lapho engikhona khona phela utshana bavele banjalo baziwa ngokunuka la khona ngale goli vele ngiyahamba mina ukukhulunyabezwa banuka both side lesemlomeli lemzindeni kamakhwapa wazi mina ukugeza ngawufundisa isikole mina kangifaki iroloni mina kangichoza iroloni ngangcono nje ngisebenzise iphefumu ezigqokweni nje but awungeke ungizwe nginuka lanxa ngingaginqa aphunguba ngamazi nje asikhulu safundiswa esikolo ukuthi uma ugeza ufake isepho emakhwapheni ukhuhle kuhle ngesaka lapho lasemgogodleni lapho ukhuhle uma ugeza uma ulesikhathi kumele ugeze kathathu ngelanga uyageza ekuseni nxa uvuke uyageza emini nxa ungange emsebenzi uyageza nxa uye emsebenzini kumele ugeze kathathu kabili ngelanga le msebenzini uma uleshawa ngesikhathi seselantshi uyageza so abanye abantu vele kabakwenzi ukugeza ubana nxa ephuma ethe somewhere mina ngazifundisa ngalana into vele from school angigezi ngokuthi ngiye emsebenzini loba ngiyaphuma uma ngivuka ngingena emanzini iyageza liqiniso kabaphoxa asithi baphoxa abanye abantu bakithi bantu balephunga labo vele baziwa ngalo lapho engikhona khona sekutshana vele baziwa ngephunga so into yenza ukuthi umlomo unuke yini umlomo unuka ngezizathu ezimbili uma ungakhuhli ulimi uyakhuhla umlomo ukhuhla ulimi nxa ukhuhla ulimi kahle lo mlomo ugeza kahle uze umlomo lokhu unuka isisu sakho sabe sesingcolile
yibo-ke abalaleli bethu abasithumele imlayezelo yabo nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 kodwa-ke siyalicela-ke balaleli ukuthi nxa lithumela imlayezelo yenu lingathuki njalo imlayezelo yenu ingabi mide kakhulu 1 minute 2 minutes sekulungile kodwa nxa selidlulisa ama 2 minutes asoze senelise ukuthi sifake yonke imlayezelo esithola kini hayi siyabonga kwezemelika namhlanje lilanga lakuqala lokwethulwa kobufakazi bokuzama ukususa umongameli wemelika umnumzana Donald Trump ngomthetho wedale lephalamende othiwa impeachment ngesilungu emphakathini ubufakazi obukhona bebusethulwa nsitha kumakomidi yedale lephalamende kodwa kusukela namhlanje uZulu usezazizwela yedwa ubufakazi obuzethulwa obokuthi mpela na uTrump wancitsha ele Ukraine uncedo lwemali nxa lingadinganga udaka lokubhica umnumzana Joe Biden ongomunye ofuna ukuncintisana laye kukhetho lomnyaka ozayo. Lokhu kwenzakala uBiden elokhu ekhokhela amalunga ebandla lamaDemocrats afuna ukuncintisa kukhetho lomnyaka ozayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika. Umnumzana Mandla Mkhwananzi saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani umjaho wabancintisanayo kukhetho lwama-primaries.
Asikaboni kuhle kodwa kuzakhanya ukuthi okuyikho yikuphi. Kufana lezigijimi nxa sezigijima laphana sekusiyafika ama-rounds okugcina yabona ukuthi sokukhanya ukuthi endala yiphi kasazi ukubhubhi lombheki lapho kwethi ulethani kodwa yena uthi ungena ngokuthi bakhanya ngani laba abantu kabagcinanga ukuthi bangasusa umnumzana Trump kodwa ngasikhathi sinye uJoe Biden kukhanya kathesi uqinile ngoba le mali asayireyizile imali sibili eqhamileyo so ungena ngesikhathi esingathina interesting abanye sebephumile so yikho lapho sokukhanya khona ukuthi onguyoqinileyo mba kuzakhanya asazi ukuthi ulethan bathi politics ngumdlalo ongcolileyo
ye kodwa siyabona ukubana uvele ukhona omunye olemali kakhulu ofuna ukuncintisa umnumzana Steyer kungakusitshona ukuthi ibandla lamademocrats lifune ukumelwa ngabantu abalemali eningi kangaka ukubona njani wena
kukhanya imali loba ngama-Democrats ngoba ama-Republican kukhanya imali vele iyakhuluma ngoba layo uBiden enjalo Andrew was with the president of Vice President Obama for 8 years. So ngeke abale labantu abangalamali. So ngithi ukuthi imali yona ngokwayo vele kulo umdlalo wepolitics iyafuneka. Angithi yabona iyafuneka ukuthi nxa uvele ungalayo hayi kunzima ukuthi uphumelele, you know. Imali yakhuluma.
Okutsho ukuthi uSteyer lo Bloomberg benganqoba na ngenxa yokuthi bale mali.
Ya ngaphandle kwa imali futhi kuya ngokuthi abantu bona bakuthanda kangakanani bazwa njani i-message yakho. Kukhona lapho bathinta khona. Kodwa imali yona ngokwayo vele ifanele ibe khona, you know, ngoba njengoba sibona la eMongameli uTrump ube ngumuntu olezi mali zakhe. Kodwa ngasikhathi sinye sokusukuthi ukuthi ozaba le message yakhe ezasinyelela ebantwini. Ngoba kukhona kathesi ukuthi uTrump uvelela abantu bakhe, avelela abade ba promise. Ezinye izithemu zakusesizibonile ezigcwalisa njengokuvalelwa kwama-immigrants konke khonokho ukuthi umdoli. So ngaphandle kwalokho sidinga umuntu ozakugwanisa ukuthi asinyelele kubo bonke abantu, you know, ozayedlela uTrump ukuthi asinyelele kubo bonke abantu lalaba basemngceleni. So sokufuna ube lakho konke, sokufuna ube yindoda eyisiqhwaga, ukwanisa ukuba le lizwe lizaphumelela, ukwanisa ukwenza yonke into. Sokufikela lapho ukuthiwa khona, you know, the survival of the fittest now.
Hello, okay, ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Ohio. Liyazi na ubana sikhuluma nje lumsakazo ukhona kuFacebook, bakhona abasilandelayo kuFacebook. Ukhona uMusa Mazibuko othi amavuko omsakazi wami nabalaleli kundawo zonke, bese ngixhawula amatitsha egonye enkayi lefamily yami yakuMathema. UMartin Sibanda uthi ngiseSouth Africa, sicela ilocation kaSibusiso Moyo siyemkhupha la akhona. Hayi Sibanda, asiyazi ukuthi ungapi, asibe singakezwa ukuthi isibedlela sakhona ungapi. Ushayila Simama Baleka uthi kwamnandi ukuzwa isiNdebele qho. Siyabonga msakazi ngokufunda kwakho ngobunono. Hayi siyabonga kakhulu Mabaleka, ube lelanga elihle. UVusi Mpofu uthi uvuka njani msakazi, ngiphilile ukwenziwa izani PF. Hayi asazi ke. Hayi baningi abasilobeleyo, lisilobele lingadinwa njalo lisithumele lama voice notes. Kasithathi kefu. Ntsha sibili ingoma ka Cooksman ehamba ke loMadlela Sikhobokhobo, ingoma entsha ngazi ukuthi satholakala yini. Ukhona umlalelo sibuza ukuthi itholakala ngapi. Hayi sizathi ke silitshela kumalanga alandelayo, ngoba sizaxoxa la emsakazweni lapha uCooksman esitshele ke ngedlalade lakhe nqali khona. Kodwa hayi ingoma isikhona, bakhona abaningi abayijabulela kakhulu. Hayi isikhathi sesingasavumi balaleli, asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa, kumbe lingasithinta njalo ngo-7:30 ntambama. Okwakathesi hayi asiyehlukaneneni, siyobonana ke.